baphinda bakungamakwa ama results abaphumi atsho vele sasithi umnya kuphela ama results abesephumile babe bamakile bakhupha ama results abantwana babaprepare ukuthi next year bahambe kukongwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basakhele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini ungakabi layo yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngama results ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama boarding schools lama private schools lezinye izikolo esibuze zikagovernment uzuze indawo kuba nzima emntwaneni oya kuform one sokuzakuphazamisa vele abantwana bazajuduka ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi shu indawo sesizuzile sesifunda ngoba vele sizohlupho lokudingela abantwana izindawo.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform one baye ebulenjini lapho ke oheadmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama results engaphuma. Ubona ngani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapha ebulenjini?
Hayi, kwehluka lokho vela kula mzali ofinyelelayo bakuthwana kakhulu abafinyelela ukuthi bebulenjini sehlulekile khathesi khona apha kuthiwa bafunde ngamanasi nendawo ngamawatasini wathwati kotlai sehlulekile abaningi abafundanga online bebethwele nzima abantwana ngoba bafona wakho amabhandla wakho yonke into nje akukho ukuthi bancediseke abantwana labo njalo uhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintandadi njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa landani nje okokuthi bazuze imali.
Lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wonake umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zokokulumane ngaphi lapha abantwana bagula bahawule wafica sokuphonga uba izinto ezihawulayo so po so okwa next year uzabe ulungisa ehlulekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahlaqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenga nandlelela lapho engihlala khona bafica uthi esinye isikolo sinomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi kati bengakuyavunyelwa ngihlala khona phes